kathi indaba kabona le isisibonise okuningi ukuthi kule doti eyenzakalayo kakwenze i-audit for example in terms of amafama ona lawo ukuthi bekubonakala ukuthi uzivani lozivami ulamafama mangaki ngoba thina esikhala ngakho indaba ye-party state conflation bekusetshenziswa i-advantage yabo ekubuseni kwabo ukuthi the just commandia ukuthi no ngifuna iplazi leli no sifuna iplazi leli kabangaki abantu abathathela amaplazi kathesi sikhuluma ngendaba ekababa uSipho Malunga leyo ukuthi wathi umuntu athenga iplazi ngemali yakhe kodwa uBethi Mpofu usebenzisa amandla akhe njengomuntu okuhulumende emthathele iplazi bangaki abantu abathathelwa amaplazi ngalezo ndlela yikho esikhala ngakho ukuthi into leyi ayisekamgabe labantu abakhe kuphela kaku-investigate izanu PF as an institution kusukela kumnanga kwaphezulu khona ngale sikhuluma ngendaba yegold mafia le ehluphayo kulezi
nsuku
ngifuna ukufundisa udadewethu into kayihlonipho ngikubona nje nxa ngikhuluma ngomkhokheli wabo bengisithi ubaba uthamise ngoba umncane ngama-age kimi kodwa ngenxa yokuthi unesikhundla sokukhokhela abantu ngimuthi ubaba uthamise ngicela la afundi nxa ngikhuluma ngomongameli umdala ulaye kathiyana kade ubaba umnankagwa yisisintu kelani singabantu sivela esintwini akazi ungena mhlawumbe kavele esintwini kodwa isintu sithi kona asihloniphaneni kuhle khona kwaloku kwenza yiko obonisa ubana hayi siyaphambili ngendlela ebalulekileyo umuntu kathwale isiphambano sakhe izinto ezenziwayo phandle ngale azibhenefithi amaphathi ethu whether izanu p f kumbe i-triple c kumbe izaphu kumbe i-m r p kubhenefitha izikhwama zabona laba abantu abo besenza khonokhwana nxa bekwenza beqatshe ngezikhundla zabo emabandleni nalawo wenza izanu p f kumbe i-triple c akuvezwe egcekeni kufakwe lapha umuntu abethelwe lesiphambano sakhe kube lula kube njalo ngoba akusoze ukuthi kona amabandleti lawa asele izinto angazaziyo abanye abantu benjani bebhizi beloku benonisa izikhwama zabo nemuli zabo yikho kuphela mina engifuna ukubana kwenzeka yikho ngithe mina senjengezanu p f sile court of conduct esibhayindayo ukuthi na njengomkhokheli kumele uphile impilo enjani kumele uphilisane nabantu ngendlela enjani ngiyabonga
ye bala khonapho ngumama ngamafutshane sibili kakhulu phosa lokugcina khonapho
yebo ye ku-right sibili ukuthi umuntu nxa ephambanisile kumele ajezise umuntu lo muntu oyabe senze ubugulikiki kumele ajezise kungakhethelekile ukuthi ukubandla liphi njalo lokuthi uyenzeni even lakithi kukuthi ku-triple c kunjalo kulabanye bethu abaphambanisileyo and kulezinto ezithize esizenza ikakhulu nxa sikhangela laku-candidate selection khona lapha sibona ukuthi abake baphambanisa kumbe abalama-allegations abake bayenza kuyamele bebone ukuthi hhayi kuzaba nzima ukuthi bakhokhe labantu.